Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kumabasa 2024 nguntungami linkomo endabeni zethu lamhlanje.
Into ezadingakala ukuthi phezu kokukhuluma lokho akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali. Uhulumende yena ngokwakhe ngiyokuqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenziseni imali yangaphandle.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushaba namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiG.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho leyo izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uthi iningi lezizalwane zakulelo lizwe selamukele inyathelo likahulumende lokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe. Solusedale lesenethi udaba lwesicelo sebandla lama-Republicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya axotshe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mushaba namuhla ucele osomabhizimusi bakobulawayo loZulu jikelele ukuthi bamukele imali entsha ebizwa ngokuthi iZimbabwe Gold kumbe iZiG, yona athi ilohlonzi lanxa nje limali iqhubeka igugudeka emkambo wensitha. Umushaba wethu le amazwi la emhlanganweni awenze labo somabhizimusi kobulawayo namuhla okubachazisela okunengi ngalimali yona athi izaqala ukutholakala mhla ka 30 kulinyanga. Lanxa umshaba wetshele uZulu ekwethuleni limali kumaviki amabili edluleyo ukuthi idola leMelika elilodwa lilingana lamaziki alichumi lantathu 1:13.5 emkambo wensitha sikhuluma nje idola leMelika elilodwa libikwa selithengwa ngamaziki edlula amachumi amabili. Kodwa umshaba no uthi abathenga lokuthengisa imali emkambo wensitha bazaswela umsebenzi nje maduze ngoba iziki kuyimali ezaletha ukuhlaliseka kwezenotho. Amazwi yakhe aza ngesikhathi inhlanganiso ye-IMF yazise namuhla ukuthi umnotho weZimbabwe uzakhula ngesilinganiso sokuthathu kuphela ekhulwini i-3.2% lonyaka. Nyakenye ukhule nge-5.3%. Umushabano ulandule amazwi esikhulumeli seZANU-PF umnumzana Christopher Mutswangwa awukuthi kule golide lelizwe elatshontshwa ebhanga elikhulu lelizwe eminyakeni edluleyo esithi lawo ngamanga aluhlaza. Ukuhlaziya amazwi kamshabano sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Yebo kambe kuyinto enhle ukuthi usiba lukhulu we-Reserve Bank akhuthaza abantu ukuthi basebenzise imali yeZimbabwe le entsha okuthiwa yiZiG. Kodwa-ke kayisuye wokuqala ukuthembisa abantu ukuthi imali izasebenza ngendlela efaneleyo kabayithembe. yikho esakutshelwa emuva le kusuka kubo 2000 zonke imali ebezilokhu ezitshintshatshintsha abantu bebetshelwa ukuthi izasebenza ngendlela efanele igcine ingasebenza ngendlela efanele ngakho kabantu bafunde kakhulu ekwenziweni kwezinto kabasathembi nje kuphela ukukhuluma into ezadingakala ukuthi phezulu kokukhuluma lokho akukhulumileyo enze ngendlela efakaza ukuthi yebo kambe bayayithemba le mali uhulumende na ngokwakhe ngiyoqala okufanele ukuthi aphele asuke ekusebenzeni imali yangaphandle kume lokho kokubiza imali yangaphandle kokufuna imali yangaphandle bantwini abonisa ukuthi yena ngokwakhe uyayithemba leyo mali izinto zonke kumele zenziwe ngendlela eziza kupha ithemba ebantwini ukukhuluma kuphela akwanelanga
uthi njalo umshaba no umkambo wensitha lapho kutshintshwa khona imali ngosiphatheleni uzaphela nje uthi osiphatheleni bazaswela ukuthi benzeni ngedola lemelika ubona kusenzeka yini lokho
okuza qeda umkambo omnyama isiko ukukhuluma ikwenza okuza qeda umkambo omnyama ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki abantu lapho beyidinga ngene nje umuntu njengomuntu ongena esitolo siyathenga isinkwa ayithole leyo mali ngendlela efanele njengalokho kusenzakala amazwe ahlukahlukeneyo lapho umuntu esefanele ukuthi ayisebenzisa lapho edingakala khona okuza qeda umkambo omnyama ukuqeda icorruption esuka phezulu khona lo ngoba umkambo omnyama usuthi intinje ngemali ezisuka khona phezulu kulabo ababusayo okuza qeda umkambo omnyama ukuthi imali ithembakale ithenge ngendlela efaneleyo ngokuba abantu bayabesuka besiyathenga umkambo omnyama hayi ngoba bethanda kodwa befuna ukugcina imali ezindlini emabhenki elondoloza inzuzo okuthiwa yivalu ngakho ke lokho nxa ngabe izigi ingatshintshanga ifana lemali ezidlulileyo umkambo omnyama uzakhuthala ukukhule ube banzi
I-IMF ithi umnotho weZimbabwe uzakhula nge 3.2% lonyaka. Ungathi kutshoni lokho kumnotho ovele usadalala uthwele nzima.
Into engingayitsho ukuthi ukukhula kwezomnotho umnyaka owodwa kumbe emibili kumbe emithathu ngendlela leyabo 3% or 5% akwanelanga ngokuba kuthethe isikhathi eside umnotho udilika kuzadingeka ukuthi ukukhule ngendlela ebanzi kulalokho okwesikhathi eside ukuze ureverse okwenzakalayo iminyaka yonke ledlulileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngomkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
The Voice of America, VOA.
Ngenxa yodubo lwentshintshi eminye imijova isiqalile ukupha abantu iziwiji lamazephe njengentshintshi osokudale ukuthi abanye bakhonone besithi baphiwa impahla abangayidingiyo futhi bengenelisi ukuyisebenzisa ukugada imijova. Abanye sebecina behamba bebabili ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa imali bahle babhadale bebabili kudola elilodwa. Kungalesi sizathu abathwala uZulu oya emzini wekuwatsana esuka enzikini yedolobho leHarare sebesungule uhlelo lwamakhuphoni abawapha uZulu njengentshintshi. Amakuponi lawa umuntu uyenelisa ukuwasebenzisa ukugada imijova eya ekuwatsana kuphela okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Yahlupa kakhulu ngoba angikwazi ukuthi ibhenki yeZimbabwe yakulungisa njani ukuthi bathi bona baletha imali entsha ingakabi khona ngoba njengokwazi kwethu amaZimbabwe amaningi angezi ukuthi imali yantshintsha bayesaba ukusala le mali eningi. Abantu bayahlupheka kakhulu ekugadeni amakhombi lapha ngoba kwesinye isikhathi kuyathiwa khona ikakhulu laba ababhadala imali engaphansi kwedola ama-50 cents kabafuna amabhondi ekhobi.
Njengoba bengafuni amabhondi la benza njani nxa sebetshintsha abantu ababe bebhadale idola kodwa uhambo lwabo lungele 50 cents?
Iplani asebenza ngokulama plani amaningi. Kuqala iplani bathi bona dollar for two. Ngoke ngawula uyagadiswa lo muntu ongamaziyo. Libe kuthiwa khona ngisaboni ukuthi ngizakwenza njani. Sebetshiyela uduko kuma passenger kulokuthi bona baqede uduko lwankosi. Ungazi ubambi uha ungene ekhombini ule ulamabhondi i-50% yakhona le. Kusho isikhathi bayayala ngoba okwakhathesi i-50% bathi yi-5,000 bhondi emakhombini abaningi bankosi. So ungamupha i-5,000 uyayala athi bambanani lingi-2 libe selibona ukuthi linganikana kina. Uduko luwe selithala kumapassenger ole ulostrade umuntu ongamaziyo ohlanganelayo ekhombini.
Sizwa kuthiwa kulabanye asebephiwa impahla kumbe amakhophoni, kukhona yini lokho?
Angikwazi kumbe ngowindi kumbe kuvela kubanikazi bamakhombi. Uyabe uhambe ethwele into ezinjengabo-grocery abesitena nxa engena ungagada umnike idola yena besekunika amazebhi lokunye athi kuyanelisana le-50 cents yakho. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi ama-passenger yiwo ababanjelwayo, yiwo agcine beluza at the end of the day.
Pho nxa ungabuya la mazebhe lawo oyabe uwaphiwe eyi-change usufuna ukubhadala ikhombi, bayawathatha bona na?
Hayi, kabathathi. Loko kutshanisana kuwe bathi njani, ungagadinisa ikhombi phela bakutshela ukuthi hayi mina izebhi ngiyayithini, ngifuna imali.
Umnumzana Albert Mazula ngumqondisi wenhlanganiso emela izakhamizi zeHarare, iHarare Residence Trust. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7. Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi iningi lezizalwane zakwele South Africa selamukele inyathelo likahulumende elokwethula imithetho emitsha elawula ukungena kwabantu kulelo lizwe ezakwenza kube nzima ukuphephela ukusebenza lokuba isizalwane sakwele South Africa ebantwini bokuza. Kubika uThuso Khumalo.
Emazwini awethulele isizwe esePretoria lamhlanje, uMtsoaledi uthe iningi lezizalwane zakwele South Africa lemukele ngezandla zombili inguquko uhulumende afuna ukuyenza umithetho yokungena lokuphuma kwabantu kwele South Africa. UMtsoaledi uthi isiqoqela senguquko yale mthetho esiyemukelwe lidale labaphathi ntambo yikuthi le South Africa liphume ekubeni ingxenye yomthetho we-United Nations ovikela isiphepheli lezihambi emazweni, bese lingena kuthi aselisemukela lesi sivumelwano likhetha elikwenelisayo lelingakufuniyo.
The Department of Home Affairs carefully and duly considered all the oral and written submissions.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luhluze konke ukuphawulwa komphakathi ngale mthetho, lwathola ukuthi iyamukelwa. Idale labaphathi ntambo lalo seliyamukele, sekulinde nje ukuthi lezi zinqumo ziye kwethulwa eParliament zilungela ukuba umthetho.
Eminye imithetho esilungiselelwa kwethulwa eSouth Africa igoqela ukuthi labo abazophephela kwele South Africa kuzafuze babe bengadlulanga kwamanye amazwe lapho abangaphephela khona. Kuzaba le mithetho njalo ezakwenza kube nzima ukuthi umuntu wokuza abe isizalwane sakwele South Africa. Kuzaba lo mthetho njalo obamba ngamandla abaqatshi ukuthi bengadlulisi inani elithile labantu bokuza abaqatshiweyo. Kuzaba njalo leminye imisebenzi eyenziwa izalwane zakwele South Africa kuphela okungavunyelwa abakwamanye amazwe ukuthi bayenze. Kulo mthetho njalo zabamba ngamandla bonke abakwamanye amazwe abavule izitodlwana zokudla emalokishini ukuthi babhalise ukuze labo abangalancwadi zokuba kwele South Africa bengavunyelwa ukuqhubeka. Umnumzana Mtsoaledi uthi kungekudala bazafaka isicelo sokuthi iParliamente yakhe umthetho ngakho konke osekuvunyelwene. Uthi lokhu okwenziwa yiSouth Africa akusibandlululo kodwa isebenzisa ilungelo layo okuyinto eyenziwa ngamanye amazwe amaningi. Uthi South Africa ithwele amagaba avuzayo ngobuningi bezalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ngokungekho emthethweni, ngakho imithetho emitsha iza kulungisa konke lokho. Izizalwane zeZimbabwe okuyizwe eziningi kwele South Africa sezethule imibono ehlukeneyo ngale mithetho emitsha esendleleni. Isizalwane seZimbabwe, umnumzana Mcasisele Gwaza, Uthi kusobala ukuthi iningi lale imithetho iqondiswe kuzizalwane zeZimbabwe.
Abantu baseZimbabwe bazohlangabezana nenkinga enkulu kakhulu ngoba ngokusho kwabo bathi imithetho le izoqina kakhulu ngoba iya emazweni angathi anezimpi namazwe anezinkinga ezinkulu. Ukuthi ngokusho kukaMtswa lethu uthi iZimbabwe ngathi ayibi kulolo luhlu olungaba ilizwe eliyingozi. Kodwa thina sizalwane seZimbabwe siyazi ukuthi eZimbabwe akuhlaleki njalo kunzima ukuthi uchazele umuntu yebo akunampi enjengaleyo esiyibona ko-Afghanistan, ko-Somalia no-Sudan.
Ingcitshi yezemithetho uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusazothatha isikhathi ukuthi le mithetho isebenze.
Naleyo bill uma iye parliament ungathola ukuthi ayikwazi ukuphumelela indlule nje kuba yibill ngoba kungaba namabandla aphikisayo angekavumelani njalo hambisane nakho lokho.
Izibalo zikhombisa ukuthi izalwane zeZimbabwe yizo eziningi ebantwini bokuza abase South Africa. Iningi labo lisebenza endaweni zokudlela ezabalindi kanye lezokwakha okuyinto engathokozisi abaningi kwela South Africa. Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi ngomnyaka luphindisele emuva izizalwane zakwamanye amazwe ezifika izinkulungwane ezingamachumi amabili kanti ke iningi lalabo ngabadabuka eZimbabwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko olwePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe iPotras luthi iZimbabwe kumele iqhube inhlelo zokupha abantu ulwazi ngokuvikeleka kwabantwana ngesikhathi befinyelela ulwazi ngendlela engelamkhawulo enkundleni zokuxhumana ku-internet. Kugwalo olusanda kwethulwa uhlangothi lolu luthe kuqakathekile njalo ukuthi abantwana bathole ulwazi ku-internet ngendimi zabo ukuze baluzwisise kalula. Ugwalo lolu luveza okuphume kucwaningo lokuvikeleka kwabantwana ku-internet oluqhutshwe yiPotras ibambisane le-Research Council of Zimbabwe. Uphenyo lolu lukhuthaze njalo ukuthi ukwengezwa kwenani labantwana ikakhulu abasemaphandleni abafinyelela i-internet kuqakathekiswe njalo ababalisi labazali abakulezi ndawo labo baphiwe ulwazi ngokusebenza kwenkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhulumende esebenza lohlangothi lolu useqhube inhlelo ezimbalwa ezokutholisa izifundi zemaphandleni i-internet, kodwa izifundi eziningi zilokhu zingakalitholi leli thuba. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Munyaradzi Masiwa olwela amalungelo ababalisi ekunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Sibona kuyinto eqakathekileyo ukuthi emakhaya abantwana bebe le-access ku-internet, but sibona njalo ukuthi 70% of abantwana besikolo basemakhaya, njalo ungakhangela emakhaya akula internet, akula amagetsi, njalo even lama teacher afundisa emakhaya ngabala wona amafoni. Izikole ezimakhaya azila i-internet, but nxa sikhangela kathesi ukufunda kwenziwa kakhulu ku-internet. Ama research ayenziwa ngabantwana, ama project ayenziwa ngabantwana, okwakungamakhala kathesi sokungama-school based project, konke kuyenziwa e-internet.
Kungaba kulomahluko na phakathi kwababalisi abasemaphandleni labasemadolobheni nxa sikhangela indaba lesi?
Yebo, sibili liqiniso lelo. Kulomehluko omkhulu kakhulu phakathi kwababalisi laba, ngoba ababalisi abasemakhaya akabala i-access to internet, njalo bangena emadrobheni kumbe kanye ngenyanga. So vele into ze-internet bahle bakhohlwa ngazo. Nxa sesikhangela ababalisi abasemadrobheni sibona njalo ukuthi bayasuza abala bayasuza isikhathi sokuthi befike lapho kule free internet endaweni ezishiyeshiyeneyo but abasemakhaya babala ithuba leli.
Njengoba lisithi ababalisi abawatholi amathuba okuthi bathole internet, yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe ababalisi laba ukwenzela ukuthi ngesikhathi abantwana bethola labo ithuba le-internet ababalisi benelise ukubaphathisa?
Ngesikhiwa sithi sifanele ukuthi kube le-wholesome approach ukuthi wonke ama-stakeholders awe-education ebe lethuba lokuthi befundiswe ngeze-internet bebe-empowered ngendaba ze-internet. Nxa singakhangela ababalisi nxa benika abantwana umsebenzi wokuthi beyenze ezindlini, baya bekhangelele ukuthi abazali befike endlini bencedise abantwana njalo. So nxa abazali beyela ama-skills lawa ukuthi bekwanise ukungena kwi-intanethi bengela i-intanethi yakhona ezindlini, kuyaba nzima ukuthi abazali abasemakhaya bencedise abantwana babo ukwenza ama-research achetshiyeneyo njengethuba lelo esilibona litholakala emadolobheni.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Sikhangele ezivela eMelika. Solusedale leSenate udaba lwesicelo sebandla lamaRepublicans esokuthi umnumzana Alejandro Mayorkas ophethe uhlangothi lwendaba zasekhaya amiswe umsebenzi okuthiwa yi-impeachment ngesiNgisi. AmaRepublicans ethesa uMayorkas icala lokuyekela abokuza bengena santando emingceleni yeMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi abayibo abaphethe idale leSenethi basadingisisa indlela yokuphatha ngayo lolu daba. Okhokhela leli bandla kuleli dale uSenator Chuck Schumer uthi bazaluphatha ngemfanelo. UMayorkas ngowesibili owakhethwa ngumongameli kumbali yedale leCongress ukuthi athonisiswe ngecala esehofisini. Sekule minyaka elikhulu elamashumi amahlanu 150 years selokhu kwenzakala okufanayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eMelika njalo olandela ezombusazwe zaleli lizwe.
Simbona ekuthwali siqatha ngama-Republican amethesa icala lokuthi bathi akayenzi kahle umsebenzi wakhe okuprotekta i-border, ukupreventa abantu abakrosayo besiza kuleli esingathi ngama-immigrants. Kodwa udaba lwakhona ma ulukhangelisisa kahle, ama-Republican athi lo muntu kumele a-impeachwe. Ngisho ukuthi ngezinye indlela axotshwe umsebenzi ngalololu daba. Kodwa ama-Democrats amaningi athi wona udaba lolu alufiki izinga lamacala akhangelwa yi-United States Constitution ukuthi angathi ngamacala okumele a-impeachwe. Ama-Democrats athi wona ama-Republicans azama ukusebenzisa impeachment kaMayorkas ukwenzela ukuthi baqhubeke nge-debate yabo e-border, ngoba I think ludaba olukhulu kakhulu for ukhetho lolu oluzayo ngo-November. Indaba ye-border leyo ukuthi bathi bona ama-democrats avumela ama-immigrants ukuthi angene kalula elizweni leli, and bona babona indaba lona lolu kulicala elikhulu kakhulu.
Ngathi-ke kujoni ukuthi uMayorkas athwaliswe nzima kangaka, kambe kulomsobho yini kumbe lapha sibona nje abantu abayenze zokupolitika nje?
Kusobala ukuthi yipolitiki le eyenziwa ngama-Republicans, ngoba siyazi ukuthi iSenate iyaphuma iyabhala i-bill abavumelana layo, layo esingathi i-bipartisan bill e-immigration eyaphuma kuSenate bevumelene phakathi kwama-Republicans lama-Democrats ukuthi ibili le iya addressa ama concerns akhona nge border security. Kodwa ibili le ifike yabulawa ngama Republicans ku lower house.
Umnumzana Dan Moyo udabuka eZimbabwe njalo uhlala eMelika, ulandela izombusazwe zeMelika. Kuhlandla lenu lina balaleli lamhlanje, njengoba kusasa nje kulikhefu likazibuse, sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga.
Kule zinto zethu ezingakahambi kuhle okwamampela ngoba sithethe ukuzivusa okwepolitiki kodwa besingakabambisisi ukuzivusa okomkonobe okuyikho mhlawumbe okuzwisa abantu abaningi ubuhlungu ukuthi hhayi asikazibusi ngenxa yakhona ukuthi bona babebona ukuthi hhayi umkonobe asikabi lawo asikawubambisisi kuhle kodwa kuyinto umabe ngabe siyabesilokhu sikusebenza nsuku zonke kuze kusilungele lathi uzivuse solanga lezano phela ilanga lomuntu wonke ngoba abalwa abanye bangona babengasebenzi kuphela abanye babengihambele nje belesifiso sokubana bakhulule iZimbabwe esandleni sokugqina.
Ngabe kule nto eyabambekayo kumbe engabambeka ngabe akulazalwane zaseZimbabwe ezisemazweni amanye? Singabona amanye amazwe sikompare ngelizwe laseZimbabwe, thina sinothile. Sinothile kakhulu ngikho ekhaya. Kodwa ngiyazizwa indlela zokuthi kule ama-minerals asuka ekhaya amangalisayo kakhulu. Adivelopha amanye amazwe, especially lapha engikhona manje. Kulabanye abantu esisebenzisana nabo abathi uyabona le nto engiyiphetheyo ibuya kwelinye ilizwe okuthiwa yiZimbabwe. Ngimangale ngingatsho ukuthi kanti mina ngibuya
khona.
Khathesi uma sikhuluma ecamativity in mine, ma ungacabangisisa if you remember that name, yavalwa. Kodwa kuyi one of the lucrative mines in Southern Africa. Yavalwa nje igovernment ayilanto yayenza manje. Sivuliwe ithethwe ngamanye amazwe baze bathola enye iminerals from itin mine baze bathola ne-lithium, but that region is not even benefiting, not talking about iZimbabwe yonke.
Asikho emazweni abanye abantu ngokuthanda ngokuthi sifuna ukungabi elizweni lethu, but kungendaba yesimo sezanu asoze sisifihle leso. And kubuhlungu ukuthi manje sizela abantwana abantwana bethu mina like abama abantwana sebeze benama ID wase South Africa ukuthi vele into yeZimbabwe le abasayingeni kungenxa yento yezana lapho esathatha khona ngo 1980 iZimbabwe was very very top compared to all these Southern African countries that surrounded Tinala. But kathesi sinhlekisa, we are nothing, and still people abafuna kwehla ezikhundleni bafuna ukufela khona.
Kusigaba sabalaleli lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF labalandela izombusazwe bezimele unkosazana nomthandazo Nkomazana lo mnumzana Mbuso Mhlanga. Likhumbule izihlobo ezithandekayo ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namhlanje kulolu hlelo sixoxa ngelanga lakusasa, ilanga likazibuse, lapho ilizwe leZimbabwe lifikisa khona iminyaka engamashumi amane lane 44 years likhululekile. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mushabano namuhla ucela osomabhizibusi bakobulawayo loZulu ukuthi bamukele imali entsha eyamaziki. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.